indaba leyi ukuthi bona uhulumende ufuna ukubuyisela umhlaba emakhiweni awumanga njalo. Into ekhona okumele kuzwisiseke ngabantu yikuthi uhulumende uthatha into le esuka esenzakeleni esenzakala ngabo late 1990 kusiya ku 2000 lapho abantu abangena khona emaplazini ngendlela esayibizwa ngokuthi yi-fast track eyayingela order njalo ingela zinto ezimishwe kuhle ukubana iyenziwe ngendlela ebalulekileyo. Siyakhumbula ukubana abantu basebemile for almost 20 years after independence into eyayilwelwe kwakulwele umhlabathi. Umhlaba lo ongasabuyi abantu baba lokucunuka bagcina bengena ngejamanja. Ngakho ke uzakhangela ubone ukuthi nakulabanye abantu abangenayo emaplazini lawana amanye amaplazi angenwayo yilawana aye under i-protection yama-bilateral agreements izivumelwano ezazenziwe ngamanye amazwe. So indawo ezinjalo yizindawo osomele zikhangele zona lezi zilungiswe. Uphinde ukhangele futhi ubana bakhona abanye abantu futhi abansundu njengathi abathathelwa amaplazi ngenxa yokuthi babengahambisani lo mbono kaPresident wethu owadlulayo ubaba uMgabe. Ngingawunika nje i-example one esibuye engqondweni yami ekababa uJames Makhamba. Ngiyakhumbula ubana wasuke baluleka lapha engazwanani lo mbuso kababa uMgabe bamthathela iplazi lakhe. So abantu abanjalo amaplazi lawo sokufuze ubana abiselwe kumbe batholelwe kwenye indawo lapho abangahlaliswa khona labo benze ukulima.
Bengasuswa abantu abansundu lapho abahlaliswa khona, galiboni kuliphazamisa yini lokho njengezano PF?
Akula muntu ozasuswa lapha ahleli khona aresekle khona esebenza esenza into efaneleyo producer. Abantu abazasuswa endokumele vele besuswe yilabo esibabize ngokuthi ngama cellphone farmers. Umuntu ezihlalela edorobheni nxa esiya eplazini uhambe esiyawosa esiyazinathela esiyakholisa kulokuthi alime, labo vele abadeserve ukubana bebe ngapi emaplazini lawo. Labo abantu kumele besuswe.